Department of Social Welfare ukurumikinizo vayapuzu kunika vagaro ukudla. Nkuruma kanje mina esigabeni engisikhokheli khona. Vatine kuvanika ngo-October 2019. November, December vadlala bengela kudla. Vadlala belambile. Kathesi bayabuya everyday abadala bebuza kansela ukudla thina sesilambile senze kanjani. Indlela abaphathisa ngayo singathi ngesikhiwa they are not consistent. Because sometimes bayakwanisa ukufika about 3 months abantu bengakatholi ukudla. And ukudla okwesitshwala uyakwazi lapha eZimbabwe ukudla isitshwala that's the staple food. And ngathi athole ukudla after 3 or 4 months kuyabe kungasarayitanga.
Ezikolo ke kuhamba njani? Bayalamba yini abantwana?
Ezikolo nawo bayanikezwa ukudla khonokho umumbu. But kathesi izikolo zivulwa. Ngake ngafika esikolo ngathola abanye abantwana befika esikolo ngama-10 ekuseni. Abantwana sekumele behambe ku-break. Ngabuze ukuthi isizathu kwakuyini. Abantwana abatshela ukuthi hani sikhathi sahamba sayethengisa. Sayethengisa imengo esitimeleni. Kuya kungasarayitanga. It will be growth abuse ngaba. Abantwana besikolo primary going kids ngathi behamba ukuyothengisa okuthengiswayo ukuthi bezuze ukudla indawo ezesitimeleni kumbe kuma-shopping centers kuyabe kungasarayitanga.
Wona umumo emasimini ke unjani?
Abantu bayabelimile but iproblem yayenzakala ngeyokuthi kwatsha hayi izulu laphuze ukubuya so abantu bathi sokutshile lokuyana kade bekuhlanyelile baphinda futhi nengomo kumakanje ha kuphumile lokho akuthi maye bakufaka phansi kuyakhula sibili. But hayi umumo weZimbabwe sofuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye kungasakangeleki ukuthi lowo uphuma ezinkabani but sibambani njengesizwe silungise lapho kumele ukuthi kulungise kona because izinto azimanga shapo ema-shops izinto ziyadura i-fees ukuthi ibe lokho lapho kade ikhona last year akusayenelisi ukuthi indleko zesikolo zihambe zihle kuhle. Abaphathi besikolo bengathi ama-fees kakhwele lapho abadala abasebenzi abalaze izimali sokunzima kakhulu. Sokunzima kakhulu okokuthi i-government or ilizwe leZimbabwe kumele ukuthi abantu basebenzele ndawonye bapake amakhanda ndawonye because akhula into e-right ku-education izinto azimanga kuhle. Ubuye ku-other things ukuthi ufuna ukuthi uhambe izinto esikoleni zangkhona amathicha amaningi sebalethile abanye sebefundisa eBotswana abanye sebefundisa samwe lapho banikwa khona imali so akhula into ongayipointa elizweni ukuthi lapha yikho okuright ithi benganika another officer to help one other officer who is working by herself that lady because laye isikhethi ahlala laye kukansi uyazitshele izizathu zokuthi i-reason why bephuze ukukhodisa ngeyokuthi usebenza eyedwa but I'm saying uhulumende yena ngaye siyi-addressa uyasi-addressa asitshela akula muntu uzakuvale njani but same time selephuza ukunika ukudla kwangkhona.